abaningi nabo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi naso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana lamalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini lakukholo ngolwesiKristu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba sokubantu abazisebenzayo. Yiwo umahluko okhona. Kodwa alubana kudaleke indlela zokuthi abantu bathole inzuzo, abantu bathole ukuthi okuyikho abakufisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubaphilise khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Ye, nantu daba Mnumzana Sibanda, wena uthini, ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe ngabe sakhulayo beZambia?
Njengoba umnumzane ubhajile sitsho, singani sesilenkinga kancane. Masikhangela kumbali, uzathola ukuthi abantu esibahlonipha kakhulu abanjengabo babu Joshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obabu Dwabengwa, Alfred Nikita Mangena, labo Robert Mugabe baqala iactivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto abezifisa bengabantu abatsha bebancane. Bazimisela baze bahamba abantu abatsha besiyalwela ilizwe. Ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babengabantu abatsha. Kodwa khathesi sile generation esingaselandaba kangako lezinto eziqakathekileyo esinjengamalungelo. Sesile generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni itshone kuTikTok, ikholisa ikusocial media. Abaselazi, abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yilihluphe elilubona kakhulu eZimbabwe. Futhi khonokho ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile, ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo, izinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya lalo umbono otsho ngumnumzana uBhajila, uqakatheke kakhulu ukuthi ma kule nto enye eseyenzakalayo yikudismantle kwe-economy. Ukuwa kwe-economy kwenza lowo lalowo abe ngumasiphandela. So akusela muntu ongambiza ukuthi asihambe nini bantu abatsha siyetoyitoya. Ungavele utsho njalo ukuthi asihambeni siyetoyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagetsi, sihambeni siyetoyitoyela ugetsi. Bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yena ama-$30 njalo sizathola yini utshwala. Embona kusakungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngama-youth eZambia.
Ye, yeah, mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami. Uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha labanye sowethu sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo, abanye yibona labo bajoya bathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhu yana. Abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota. Kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalisa ukuvota kodwa bangelalwazi. Abanye baye bekubuza ukuthi kuzavotwa nini, kuzavotelwa bani, kubhaliswa ngapi, lezinto ezinjalo nje. Okuqakathekileyo yikuthi amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa, abamaphephandaba, abamaradio, abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba. Nxa ama-political party wonke ezakuba lendlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicela abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota, singakafiki kusibanga sokuthi bazavotela bani kodwa sibaceleni behambe bevota. Okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kuyebhaliswa ukuvota. Lathi kwaye kwaba lezikhathi esaba khona ngama first time voters, lapho engangikhona kwakuqakathekile ukuthi lami kwaba khona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye osowethu behambe bebhalisa ukuvota. Kwaba njalo, ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphuma emahofisini ihambe yezikolo emakhaya emadipa ibuye la khona phe madolobheni bengene emashop ephambili kwamagrosa lapha bekhona bethi bantu balisana ukuvota sizabona ontanga abantu abanenyi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajile
ngivumelana naye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqhakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emaphulpit lapha ukuthi kuyile responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambenini siphatheke kunhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota so ke kuqakathekile ukuthi umkhankaso lo otshiwo ngumnumzana uBajila labafundisi labo bakhokhele lama youth leader amachurch lawo akhokhele ekukhuthazeni abantu ukuthi bahambe bayevota.